Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
lazi izintula kuyazikhulula njalo siyakwasevenand zithi zona azisekeli hlangothi izintuna zabantu bonke. Qakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngale ndlela umthethwandaba akhulume ngayo uzasiza sonke njengabantu beZimbabwe.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ulaye umkhokheli wenhlanganiso yezinduna ukuthi axolise phezu kwamazwi akhe ukuthi induna zonke zizavotela ibandla leZANU-PF ukhetho.
ULawrence labanye abantu ababesebenza benganxwaneli ukuthola imali, yikho abantu abaningi bebekhuluma besithi hayi ubengelalutho abakulezi nsuku sebesebenzela imali, hathi akukubi ukuthola imali. Kodwa-ke singathi bona nxa sebetholile imali laba abayitholayo kumele bakhumbule abantu abanjengoLawrence.
Umsakazi obedumile lasemidlalweni yokulingisa edrama lokuzilibazisa uLawrence Simbalwashe obhubhe ngomgqibelo ungcotshwe lamhla eChitungwiza. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wemukelwa ngezandla zombili emazweni awethekelelayo kukhomba ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba we-High Court lamhla uxwayise umkhokheli wenhlanganiso yezinduna iZimbabwe Council of Chiefs uMnumzana Fortune Charumbira ukuthi axolise phezu kwamazwi akhe awokuthi induna zonke zizavotela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. UMnumzana Charumbira wamangalelwa inhlanganiso ye-Election Resources Center ngemva kokukhuluma amazwi la kunyanga ezedluleyo. Esethula isinqumo sakhe umahluli weHarare uJustice Phiri uthe uCharumbira wephula isisekelo sombuso welizwe sona esithi inkokheli yosiko akumelanga ingenele kwezombusazwe. Ngakho uthe kumele axolise phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. UJustice Phiri ulaye njalo ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo oluyilo olukhangelane lendaba zezinduna ukuthi lujezise uMnumzana Charumbira. Esikhathini esiningi abakhokheli bomdabu abagoqela abalisa osobhuku lezinduna basetshenziswa libandla leZANU-PF okwethusela uZulu ikakhulu nxa kuyiwa kukhetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center uMnumzana Hussein Sibanda yena othi bayathokoza ngesinqumo salamuhla.
Isinqumo lesi ngesiqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi ukhetho lonke olwedlulayo lapha eZimbabwe olunye udubo obolusiba khona silunanzelelayo yikuthi okokuqala kwakusiba lobudlwangudlwangu, kodwa kwesibili abantu babesithi libona kuba le ndlela okuba lokuqini okwenzakalayo ngenxa yokuthi labo abamasiko izintuna zethu labanye basebenzela ibandla elibusayo. Ngakho-ke abantu babe khantaniswa bebanjwa ngamandla ukuthi benze ezinye izinto, njalo besesaba-ke ukuthi bekhethe umuntu abamfunayo ngenxa yokuthi izinduna zabo kumbe labo abamasiko babe bethe akusetshenzwe ngenye indlela. Ngakho-ke nxa sokwenzakale ngale ndlela mbona ngani lazo izinduna kuyazikhulula, njalo siyakwasitevenand zithi zona azisekeli hlangothi izinduna zabantu bonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngale ndlela umthethwandaba akhulume ngayo, bonani kuzasiza sonke njengabantu beZimbabwe.
Yona inkokheli yosiko okwamanje ungathi iphithekile yini ikhankasela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo?
Bona ngani indaba le singeke siyagcoba wonke umuntu ngamafutha afana nayo. Bona ngani kulabanye abale ndlela yabo yokuthi bayakwenza, kulabanye njalo abameceleni bethu bona bazinduna zomuntu wonke abakhethi hlangothi. Ngibona ngani khona kuyake kuqakathekile ukuthi sikubeke mgceki ukuthi ye bakhona abanye abawonayo kodwa abanye abawoni, babe bengabantu abazimeleyo eceleni ekugcineni besekela abantu bazenzela ukhetho ngendlela abayifunayo. Ikanti sivakhona sesibazwile bekhuluma bakhona njalo abanye abantu izakhamizi eziyabe zisilanda sisithi hayi thina induna yethu iyasikataniza ifuna senze ngalindlela.
Yena uCharumbira umbona evuma yini ukuxolisa?
Ngiyabona ukuthi ubaba uCharumbira ancho uyomkhulu wezinduna zelizwe lakithi. Njalo ngiyakholwa ukuthi nxa umthethwandaba usukhulume ngalindlela, ngiyakholwa ukuthi uyinduna ehloniphekayo ezalandela lokho okuthiwe ngumthethwandaba. Angimboni ezalishana lakho.
Umnumzana Useni Sibanda isiphathamandla senhlanganiso Election Resource Center obexoxa lo ntongameli Nkomo eseHarare. Umsakazi obedumile emdlalweni yokulingisa e-drama lokuzilibazisa uLawrence Simbarashe obesaziwa njalo ngegama lokuthi Bonzo obhubhe ngomgqibelo wengcwatshwe lamuhla eChitungwiza. Abaphatheke kwezokulibazisa abantu abakade besemngcwabeni lo bethwese uhulumende umlando wokungaqakathekisi uhlangothi lokuzilibazisa abantu lungaphathwa njengebhizimusi njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Wadume ngokucula ezokholo uAmos Mayendere ngomunye wabakade bekhokhela ekudumiseni umdali esililweni sikamuyi umsakazi obedume langemidlalo yokulingisa yamadrama uLawrence Simbarashe obhubhe ngomgqibelo mhla ka 5 yona le inyanga kaNkwenkwezi ongcwatshwe emathuneni eZororo Park Memorial Cemetery lamhlanje. Abaze kulumngcwabo bathethele lithuba ukuphakamisa okuningi obekuqondiswe kunkokheli kahulumende phezu kwendlela oluphathwa ngayo lolu hlangothi okuphetha iningi labaphatheka kilo beqhubeka bengabayanga. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka kundlela abaphatheke kwezokulibazisa uZulu ngezemidlalo ukucula lokunye kungumnumzana Amos Mayendere.
Siyalicela hulumende ke likhangele indlela abaphatheke kwezokulibazisa uZulu abaphila ngayo. Nxa lingazi okwenzakalayo, silitshele thina okwenzakala kwamanye amazwe anjengabo Nigeria. Uhulumende weNigeria watholisa abahlabeleli labenza imidlalo yamadrama imali ukuze baphumelele. Siyalidinga lathi lolu sizo ukuthi siphumelele. Liyakubona okulapha namuhla. Umne wethu uLorena ubhubhile kodwa akekho ngisho loyedwa umphathintambo kahulumende ozileyo kulo mngcwabo ngendlela ayelibazisa ngayo uZulu kusukela kumnyaka yabo 1980 ngubani ongazi ngoTimina Bonzo.
Umuyi uqale umsebenzi wakhe engumsakazi emsakazweni owawusaziwa ngokuthi Radio 2 osubizwa ngokuthi Radio Zimbabwe kunkampani yemisakazo eyeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC. U-Alison Mfiri ngomunye wabasebenza lomuyi eZBC oveza ukudana okukhulu ngemva kamuyi owayesaziwa njalo ngebizo lokuthi Bonzo.
Ngathi ke asikulahlekelwa kwaba ko babemuli yakhe lemuli yalabo ababesebenza eZBC la benza amabhayisikopu yikulahlekelwa kwesizwe seZimbabwe. Ngoba uLawrence Simbarashe abaningi inxa esebekhohlwa ngumuntu owaye ngumdlali wamabhayisikopo wangena kuflame waba ngumdlali odumikileyo kakhulu sibili ukuqoqaya kwenza kulowo mdlalo kwakusipha uflame ngokwakhe indlela yokuthi umdlalo udlalwa njani abaningi abakubonayo khonokho kodwa thina sakukhumbula.
Umfiri uchaze umuyi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe kuqala engaqakathekisi imali kangako.
Ngathi uLawrence labanye abantu ababesebenza benganxwaneli ukuthola imali. Yikho abantu abaningi bebekhuluma besithi hayi ubengelalutho, ubengelalutho. Abakulezi nsuku sebesebenzela imali. Hathi akukubi ukuthola imali. Kodwa ke singathi bona nxa sebetholile imali laba bayitholayo kumele bakhumbule abantu abanjengoLawrence ababe bezimisele ukusebenzela ilizwe besifa bengelalutho kodwa ke besiqhenya ngokuba ngamazimba
abahlangothi lezokulibazisa uZulu bathi badaniswa ukuba umuyi ubhubhe engumyanga ikanti wayelodumo kubangelwa ukungaqhathekiswa komsebenzi walolu hlangothi lweArt loba ukulibazisa abantu ogoqela ezomculo lemidlalo yokulingisa yamadrama ngohulumende kungalesi sizathu bekhuthaza uhulumende ukuba abe logatsha oluzimeleyo oluzoqondana lalolu hlangothi lokulibazisa uZulu hathi lesi simo ilizwe elikiso lapho lufakwa ndawonye lolwezemidlalo etshiyeneyo okusuka kwenze uhulumende aqakathekise ezemidlalo efana lowenguqu kuphela olokulibazisa uZulu lungaqakathekiswa kangako bathi kuqakathekile njalo ukuba uhulumende abeke ezikhundleni zaphezulu lo mphathi ntambo ozwisisa lolu hlangothi hathi lokho okwenzakalayo lapho kubekwa abantu abangazilutho ngalo abaze kulomngcwabo emathuneni awezororo park memorial cemetery echitungwiza bagoqela asebenza labo ezbc inkokheli yebandla lezanu pf st mary's uZulu wechitungwiza labaphatheke kwezokulibazisa uZulu umnumzana timothy tafumaney owasebenza kakhulu emsebenzini eminingi lomuyi ikakhulu emdlalweni wokuhlekisa abantu othiwa timina bonzo laye ukhokhele abasebenza lomuyi ezbc kumiculo ebiculwa ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
ngameli Emerson Mnangagwa uthi wamukelwa ngezandla zombili ngabafuna ukusungula amabhizimusi elizweni njalo lokho kukhomba ukuthi ukusilela kwemali kanye lemisebenzi elizweni kuzaphela uthi kusobala ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe ukuletha umbuso okhululekileyo kanye lokuqeda inkohlakalo elizweni umongameli Mnangagwa wethulela amazwi ekhasini lebulenjini bakhe beFacebook lamuhla ivela esikolweni seKatar eDoha lapho asayine izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lalelo lizwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho ekhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eKatar izolo umongameli Mnangagwa uthe kuza kuba lenguquko kumalunga edale lekhabhinethi yakhe ngoba ufuna ukusebenza lalabo abazimisele ukuthuthukisa ilizwe lokho kwenzakala lanxandla lezanu PF uthi uvumelana lamazwi kaMnangagwa
ngemba kokubana kungene uhulumende omutsha okamongameli uMnangagwa sibonile into abayithi ngesilungu i-re-engagement ukubuyelelana lamanye amazwe obekungasekho elizweni lakithi leZimbabwe sesililizwe elizimele lodwa engase adlelane lamanye amazwe ukanti-ke khonoku-ke isiphetho sakhona yikuyona izinto azivamanga ukuhamba kuhle nxa abantu bengama bebhoda usekelo luyadingakala ezikhathini zonke ngibona kata ngemva kokhetho nxa solwenziwe luyenziwe ngendlela ebalulekileyo nempumela iphumule kahle sizabona amazwe amaningi sekile huquze ngena lapha kweleZimbabwe
abaningi bathi akukabile nguquko ekhaya sesikhangela indwendwe emabhanga lokhu kunjalo akulamahluko ukuthi pho ukuhamba konke lokhu kulethelani eleZimbabwe
right indlu yakho ungayibhidliza ngelanga elilodwa kodwa ubana uyakhe uzathatha isikhatshanyana umuntu ocabanga ukuthi khona ngokungena kukaba kumnakagwa lokuhulumente omutsha lowo kuyahle kuvuke kusase kufeni sokusove amaproblemu onke besilawo lowo muntu uyabona uyabe ehlala emaphuthweni asonto ezayenzakala overnight i-process sizaluhantuathiwa ngithini ubona even laba abamazwe abanye abaphandle basamile bakhangele bamelele ukubona i-election into enhle ukuthi uma uMnangagwa ukuthi engene kangenanga wathi yona ngifuna ukubambelela kwaba kungena i-election nangusekhumoni sasibizeni ukhetho siyenze into esingoba laphana ebesakuqhisa ithemu emnumzana umgabe owayephiwe ayephela ngo-2018 so ibingakaphelele ithemu ngakho-ke lalabo abantu abanezimali amazwe amanye lawa basakhangele bafuna ukubona ukuthina sizawabamba njani amalungiselelo okhetho njalo sizaluhamba njani ukhetho ngemva kwalokhu-ke imizabala lokho abantu ngesikhiwa iconfidence ukuthi benze ngobuningi babo bezo bezothela imali phakathi kwezindlela zezimbabwe. So bonke lokhu ngamalungiselelo, kodwa-ke ama-qe ebhanga lezi zinto ezinjanjani ezihlubayo azisozeke zisozeke overnight, kuzaba yiprocess kodwa elakusasa liyathembisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo eleZimbabwe libikwa lisayinelane isivumelwano semali efika phose izigidi ezintathu lelizwe leIndia lamhla esokuthuthukisa amabhizinisi amancinyane phansi kohlelo lwamazwe omabili olwe-Indo-Zimbabwe Project olwasungulwa ngomnyaka ka-2006. Life Talk lamuhla kuhlelo olwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethekelela okwenza iqula le-MDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kweleBhilithani ukuthi imihlangano abayenzayo lenkokheli yalelo lizwe ikhombani. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ipholisa elagwetshwa ukuhlala ejele komnyaka wonke lakwelemayimali lethwe emthethwandaba namhla ukuzofakaza ukuthethwe kwecala lentatheli izindaba ezimbili zenhlanganiso yendaba eReuters. Libikwa lifike laveza ubufakazi bokuthi amapholisa aphatha njani ukubotshwa kwentatheli izindaba lezi ngamacala okubakhandela bengadalanga cala njengaye owabotshelwa ukukhuluma iqiniso. Iziphathamandla zeSomalia zibika ukuthi kufe abantu abalithumi lani ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalicasha duzane lesigodlo iMogadishu. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa owethekelele kweleBhilithani uthi ulokukhathazeka ngabebutho asebengena kwezombusazwe, kodwa akakesabi ngoba bekhona abanye abakubutho abasebethembise ukumsekela anganqoba kukhetho. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma eseChatham House eLondon, uChamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akafuni ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo, njalo ibandla lakhe ngeke livume ukungena kukhetho kungalungisisanga indaba zonke abazisolayo ngalolu khetho. Ibiminenge imibuzo ayibuzwe kulo mhlangano ephathelene nokhetho egoqela othi kawesabi na amasosha aginqula umnumzana Robert Mugabe.
Kuyasihlupha kakhulu ukuthi amasosha balesandla kwezombangazwe kwelakithi ngesibonelo sokwenzakale ngolwezi kulo odlulileyo nangokhetho oluzayo esikubonayo ngamabutho asuka ezinkambeni esiya emzini yabantu. Siyasuthiseka njalo ukuthi kulamasosha alomthetho ahlonipha uZulu.
Ubuze njalo ukuthi ubona njani ubudlelwane beZimbabwe leChina.
Our relationship with China, like I indicated, should not be a relationship of an equal, of a win-win. If we are to do business, let's do business on the
basis. Ubudlelwano bethu leChina abube yibudlelwano bukachiki lobhanga, hathi obokuthi thina siyadliwa sifuna ukuthi sihloniphane sithandane ngokulingana kubo bonke abahlali bamazwe omabili. Yikho esikufisayo. Ye iChina ngumakhuzu kwezenotho kwelizwe, lokho siyakwazi. Okumele sikwazi njalo yimbali yethu leUnited Kingdom esiza kwenza ikuqondisa lokuhlonipha ubudlelwano bethu leBhilitane nabantu balo ukuze bahlalisane kuhle.
Umnumzana Chamisa ubuzwe ngokhetho oluzayo ukuthi uzathatha amanyathelo bani ukuthi abesifazana kabo bangene kwezombusazwe njengoba kukhanya kungabesilisa abaningi ukukhokheli zemandla lakhe abesifazana bengawatholi amathuba
ngokuthi ikhona to make sure that there is a quota system, a 50% threshold at parliamentary level.
Sizahlonipha njalo embusweni wethu omama ukuthi balingane nenani labo baba kuzakwehla konke kuye lakumakhansili ethu siyazi kunzima ukuthi kwenzakale njengoba okunye akuhambi ngokufuna kwethu kodwa sizafuqa kuze kube khona
uChamisa lequla lakhe le-MDC Alliance ligoqela umnumzana David Coulthard lotelayibithi ubonane njalo leziphathamandla zikahulumende weBrithani eMsitha wana kodwa ukuchazela iStudio 7 ukuthi bekukhulunywa ngani njalo imihlangano le iqhubela phambili kusasa iqula lakhe lizaphinda lihlangane imihlangano eminingi labosomabhizimisi balelo lizwe ngimele iStudio 7 eLondon igama lingu-Ezra Chisa Sibanda.
Ukuswelakala kwemali emabhanga elizweni kulokho kuqhubekela phambili lanxa uMongameli Mnangagwa ehlala ithembisa ukuthi uyalungisisa lolu dubo ngemizamo ayenzayo yokuthuthukisa umnotho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Izakhamizi zakoBulawayo lokhu zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye le-Western Union lapho uZulu amukela khona imali ethunyelwe ivela emazweni. Kule viki yokuvulwa kwezikolo ukusilela kwemali kusezingeni eliphezulu ngoba abanye abantu bathi sebele viki egcweleyo bethunyelwe imali kodwa besehluleka ukuyithola ukuze bayehlawulela abantwana ezikolo. Unkosikazi Mavis Ncube obesedwendweni yokufolela imali uthi uvukele emadabukakusa kodwa baziswe ukuthi imali isiphelile yena engakatholi.
Uhlupho lokuswelakala kwemali lokhe luqhubeka luseyaphambili kulabo ngcono obuba khona ngoba uyathola ukuthi imali yabethungezwe e-Western Union iyaphela namuhla nje kunje sivukele kwane elayinini kodwa imali yankhona isuke yaphele kusenwa ngakho akasiboni ukuthi kuthiwa kuba ngcono ngaphi ngoba thina silokhu esilubona luqhubekela phambili abantu bayahlupheka khathi esikufanele ukubhadala ama-school fees izinto eziningi ezabe zifunakala esikolo kodwa imali yankhona isuke ingatholakali.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Simphiwe Bhebhe uthi ukuze bathole imali bayavukela emadabukakusa kumbe bagcine bebanjwa ngamandla ukuyayidinga beyithenga kubo siphatheleni.
Uhulumende lapha akalacebo ngokuthi thina sithole imali emabhanga ngoba kulezi insuku lokhe kulama-queue khona ngale amalayini emabhenki ukuze uze uthole imali kumele uhambe ngo-3 ekuseni uyelayina khona ngalo uzeyithola ngabo after 9. So khathesi imali inzima kakhulu ukuthi siyithole size siyithenge ebantwini sesiyithenga sebefake ama-percentage abo engxeba sebefake u-20% khona labo phezulu.
Umnumzana Thulani Sibanda uthi uhulumende akala amacebo okulungisisa isimo sokusilela kwemali ethi lokhu kusobala ngoba umphathi ntambo wezemali eseke wabizwa edalela ePhalamende ukuzophendula imibuzo mayelana lokusilela kwemali wehluleka.
Imali ivele isilesikhathi eside ihlupha njalo uhulumende lo esikhanya vele ngala macebo ukuthi ingaqeda njani lolu hlupho khathesi sibukele parliament session bayambuza ukuthi yena ucabangani lokuthi macebo bani yena akukhulumayo vele akuphathelenanga lokuthi ukwenzakalani lapha ngatshengiseli yena ukuthi umuntu ohlala khona apha eZimbabwe utshengisela ukuthi yena impilo yakhe ayiphilayo vele ayiphathelenanga labantu abalapho ngoba yena kaluboni uhlupho lokuswelakala kwemali.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Buckler Tambo uthi uhulumende kasoze enelise ukulungisisa udubo lokusilela kwemali kungakabi lokhetho ethi kumele kuqale kwenziwe ukhetho njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla yalo kwamanye amazwe ukuze kutholakale imali esilelayo.
That is imali singathi amanye amazwe lawa singathi ngama-US dollars, ama-rand, le mali yamapula ayisatholakali elizweni. Lokhu kubangelwe yikuthi imali esisetshenziswa elizweni yona le singathi ngama-bond notes yisenzele ukuthi imali kuzwa ibaleke elizweni. Lokhu okungenzakala ukuthi ilizwe lithuthuke kanjalo imali le itholakale yikuthi ilizwe liqalise ukuthi lona lilungise elingakulungisa lapha elizweni liphinde lithengisele kwamanye amazwe. Nxa selithengise kwamanye amazwe izinto ezifana negwayi negolide ungalungisa kuma-industry yikho ukuthi utholakale imali yamanye amazwe.
Imali iqale ukusilela phakathi komnyaka ka 2016 uhulumende wasesethula imali yohlobo lwama bond notes ethi iza kwenza uhlupho lwemali lube nganeno kodwa lokho kuqhubekela phambili kunje amabhanga anikeza abantu amadola angamachumi amabili kusiya kwangamachumi amahlanu yeviki kuphela nxa umuntu ebelenhlanhla imele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Izakhamizi zeBiyula Sewula esigabeni seZansi eMandebeleni zikhala ngokuthi zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi okugcina kubabamba ngamandla ukuya kukha emfuleni. Kusimukhwe uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labantu ezansi eMandebeleni bavele bebhekane lodubo lwamanzi ukuthi emangweni oweBhewula Sewula labo bakhala esifanayo uma isibholane abalaso singafa banatha lenyamazana lezifuyo kumfula uSimukhwe. Unkosazana Tholwaphi Ncube uthi udubo lwabo lwamanzi luphazamise lempilo yabongi ngoba banatha amanzi esibholane ababayo.
Tholwaphi Ncube, amanzi ezibhedlela kuyahlupha kathi ezivuluma nje silezingadi nasiyana laphana isikotsho. Sikotsho zisikotsho lithi siyaphela amanzi. Ezibhedlela lapha lakho sithole nzima amanesi athola amanzi angalunganga. Alesawugela inini.
Evumelana loNcube, unkosikazi Catherine Chadida Moyo uthi udubo lwamanzi luyaphambili ethi abantu bagcina behamba umango omude bedinga lawo manzi.
Abantu abanye bagcina sesikhaya esimukhwe ngoba izikotsho zabe zishoda ngekliniki abanye bale mango yamakliniki.
Abasakhulayo labo bathi baphethe kubi lolu dubo lwamanzi okufakazwa unkosi loDumo Radebe othi ukuya kukha kuSimukhwe kungumango omude kuyabahlupha ngoba loko kuhambisa kuyahlupha.
Amanzi wona ludubo sibili ma izikotsho zilifile siyakuphi emfuleni hakho la kungumango.
Izigaba zeMandebeleni zihlala zibhekane lodubo lwamanzi okudala ukuthi abantu baphile nzima banathe emifuleni lezifuyo lenyamazana zendle amanzi angahlanzekanga. Uhulumende lokhe esehluleka ukutholisa abantu amanzi okunatha ahlanzekileyo. Izibholane ezikhona zihlala zifile okugcina kuludubo lwezakhamizi ukuba bazilungisele ukuthi ezinye ziyawoma masinya. Ngimele iStudio 7 ikoBhewula Sewula ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court lamhlawulayo umkhokheli wenhlanganiso yezinduna ukuthi axolise phakathi kwamazwi akhe ukuthi induna zonke zizavotela ibandla lezanu PF kukhetho. Umsakazi obedumile lasemdlalweni yokulingisa edrama lokuzilibazisa uLawrence Simbarashe obhubhe ngomgqibelo ungcwatshe lamhlanje eChitungwiza. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi wemukelwe ngezandla zombili emazweni awethekelelayo okukhomba ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sithanda ukulikhumbuza njalo balaleli bethu ukuthi kuhlelo lwethu olwe-live talk lamuhla olungolwe Diaspora Forum. Sixoxa ngokwethekelela okwenza iqula le-MDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa eBhilithani. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.